Abazali babafundi besikolo seMashalo Moshe Primary labo bavukele esikolo lapho sivulwa ngolwesibili. Uyatshela umphathi isikolo umnumzana Everson Sinyolo ukuba kuphuma phele kulesi sikolo ngoba engaqhubeka kuhle umsebenzi wakhe. Ngalokhu Sinolo usuke kulesi sikolo wayabikela abakhulu bakhe kugatsha lwezemfundo eGwanda bona baqhube umhlangano lezakhamizi ngolwesithathu. Ezinye zalezi zakhamizi ezingathandanga ukubethwa ngamagama zithi Sinolo usebhelize isikolo seMashalo Moshe ebesihamba phambili kulezinye.
Sinyoro, lapha ifensi yesikolo ayikho, amaklasi kugcwele izikhova zikhona phakathi, omalulwani vele ngathi into eziningi vele zifila lapha esikolo, akulanto e-right lapha esikolo. Usinyoro uyasihlupha emalayinini lapha kugogo bethu lapho sithwale senzima usinyoro.
Mahlanhla mangaki sibuya sikhalaza ngoba minyaka mingaki sikutshela yonke into ithuka lokuthuka isenzani senzani.
Usinyoro, mina ngisahambile eGwanda South wayesezenya ngiyasazi isitori sakhe sezenya samsusayo.
Thina sicela ukuthi nalise hlukanise kuphela
abathatha umuntu wabo
othathanini umuntu wenu sichiye lisithethele omunye bese lisibone ukwehluleka kwenu.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Mduduzi Mlilo ongumgcini sihlalo wekomidi yabazali balesi sikolo othi Sinolo unguntando kayiphikiswa.
Ungumuntu okumele akutshele izinto but lingakwazi ukubonisana, so that is a challenge ukuthi you can't build anything wase omunye umuntu enjani esithi yena nguye wazizo. So la umbono wakho yabuwufaka njani akutshela inkona i-ofisi lithe wena uyabufaka wayiphi ofisi, uyawufaka uphi umbono wayiphi ofisi.
Usobhukwe Masholo Mushe umnumzana Love Mondlovu uthi Sinolo liqili njalo ngahloniphi inkokheli zomdabu.
Ngala development ayenza esikolo asafundisa asayenzini wakhe uthathe imali phele etshoni eseGwanda. Uyaqila abazali yaphunga ubuya athi khona kufunakala ngifuna imali enje like sathi ngifuna ama-R70 but amarizana azirisitwa wayesithi ngona ngize kubhala ukuthi e-photocopy paper ene-R2 but ubusithinga-R70 le ngeyani. Thina sifuna abenzemfundo basinike omunye edimaster omutsha lo asisamfuna sisakwanisa usebenza layo. Bangamuyekela ephenduka la ngikhangethi kungaba le ngozi.
Ukansila kaward 1 eKwana North umnumzana Stanford Nkala uthi iningi labafundi selihamba umango omude lisiya ezikolo ezikhatshana ngoba abazali bengawelelani lo Sinyolo.
Okukhona ukuthi lo Sinyolo kakusebenzeni, ngakuyaba le ndlela yokuthi atshintshe kuphela ke sibone ukuthi kuyiwa ngapha ngoba kubiza umhlangano lapha ezilongisa umhlangano wesikolo abadala kabasakhophareki abadala abanengisebenzi abantwana basa kwezinye izikolo ukuthi umntwana oseduze khona la atshiye isikolo ku-200 meters aye ku-4 kilometers 5 kilometers ecaphane ecapha umfula.
Imizamo yokuxoxisana lo Sinolo iyehlule kodwa umnumzana Sidney Sibanda isiphathamandla sogatsha lwezemfundo esiqintini seGwanda ohlangane labazali ngolwesithathu uthi Sinolo uzabanjwa ngamandla okuthi ayephumula kusaphenywa udaba lwakhe. Kusenjalo ziqhubeka zisifa inkomo esabelweni sezansi seMandebeleni kungenani lezulu elinensukwini ezedlulileyo. Abogatsha lwezokulima bathi sezifika phose enkulungwane ezinhlanu 4,762 inkomo esezibulewe indlala. UZulu ukhuthaza ukuba aqhubeke ethengela inkomo isikuba ukuze ziphephe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngiAlbert Ncube.